ngikuzwile lendaba iyangikhathaza mama ubofunda ukulinda siyeza isikhathi ungasabi mama uvaleka lapha kulunga mama ukuthekala nakuqwala la ivili liyajika ubokaphela ubolunguza
ukaphele konke okwenzayo emontwini kungakho jikele ukaphele konke okwenzayo emontwini kungakho jikele ukaphele konke okwenzayo emontwini kungakho jikele ukaphele konke okwenzayo emontwini kungakho jikele
sizama sama sama nimilo sifuna ukubona lokuchinjo sama sama nimpilo sifuna ukubona lokuchinjo sama 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 nimpilo sifuna ukubona lokuchinjo sama 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 nimpilo sifuna ukubona lokuchinjo
Okay.